Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 12 kuNhlangula 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kumele bathatha amanyathelo wonke okuzivikela. Uhulumende la yenze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona.
Uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo.
Kunanga kuduba ngamanga. Uduba ngokufuna uzenzeni umuntu omsula imbali yakhe egoground siyayazi.
Umnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu le-Dynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandigora kaseko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ezisemashonaland west ngoba esithi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka kakhulu kulezo ndawo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi izigaba lezi zizavalwa okwamaviki amabili kulandela ukufunyanwa kwabantu abedlula amashumi amane phakathi kwensuku ezintathu ezedluleyo belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abangahlali kulezi zigaba abasoze bavunyelwe ukuzethekelela. Uhulumende uthethe amanyathelo afanayo eKwekwe kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha weCOVID-19 odabuke kwele India kuleli dolobho. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lokwenqabela lomkhuhlane ntambama namuhla. I-coronavirus isimemetheka kakhulu kulezi nsuku. Nangu izolo kutholakale abantu abangamakhulu phose amabili 192 belayo njalo kwafa abathathu. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lukhanya lusadalala ngenxa yokusilela kwamajekiseni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 799. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6549. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 691,251. Asebehlatshwe esibili sebengu 405,603. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ulubona njani uhlelo lokuvalwa kweHurungwe leKaripa.
Ye, lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusesephakathi kwabantu, ukuthi igciwane lecorona lisesekhona. Njengalokhu sihlala sisitsho ukuthi nxa lisesekhona kwamanye amazwe noma kungaphi, kuse-Asia, kuse-South America, kuse-North America, kuse-Africa, e-Europe, lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa liyabe lisesekhona umhlaba wonke. Ngakho-ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi village noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi. Ngakho-ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela. Uhulumende la yenze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona, hhayi ukugoqa izandla lokhu ajwayele ukukwenza. Ukufa kusesekhona, ingozi isesekhona, abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele iWorld Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esiqoka ama masks senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba ngezigaba lapho kuyabe sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsebenzini besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukufa kulizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa i-lockdown esingathi ngesingisi yi-localized lockdown nxa siyicathanisa lalokho kubona kusenziwe emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvala ilizwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa yi-contact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo ba-isolatwe ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvala ilizwe lonke kubulala izinto eziningi
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla uchodoze ibandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithi liziphanta njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization. Ngokubika kwe-ofisi yakhe uMnangagwa wethule amazwi la eseHarare lapho esungula uhlelo lokubhalisa kutsha abalwela impi yenkululeko kanye lalabo ababephandle kwelizwe kodwa abangazange baphatheke ngokugcweleyo amawoko laborators Umnangagwa ukhuthaze ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba ukuthi basekele iZANU-PF njalo bengaze bayengwa yi-MDC Alliance yona athi ayilandaba labantu kanti njalo uthi ayusekeli umbuso okhululekileyo. Emcimbini lo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uhulumende usebeke eceleni imali engange 380 million Zimbabwe dollars eyokuthuthukisa abalwela impi yenkululeko njalo uthe usebasungulele amankampani ayisikhombisa azaphatheka kunhlelo zokwemba ukulima lezinye ezichiyeneyo abanye bathi le indlela yeZANU-PF yokudinga usekelo phambilini kokhetho luka 2023 sibuze isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa
kumnangagudula ngamanga Ngoba ngifuna uzenzene umuntu omsula imbali yakhe egokrawundi siyayazi siyazi ukuthi ngiyi umuntu wayethethisa amandla besindebeleni sithi ngamawu sithi amazipra abantu abalimpi yenkululeko ebabiza ngokuthi ngama dissident namhlanje kasiwe umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla le MDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga engumuntu ongusomanga
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamawovethi ayisikhombisa lilubona njani?
Ibuzama ukulungisisa imbali yakhe empi ngoba siyazi thina ukuthi amakampani awezipra amakampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU-PF ihulumende kaZANU-PF uMnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsitha so namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa akhangela amakampani njenga Black Cat athathwa ngesikhathi uMnangagwa ebebambe intambo ze-security lapha ezweni so lokhu akusimangalisi umuntu vele lomlomo ongcolileyo okhuluma kubi nabanye abantu and gananzi ukuthi ngakhesi usengumongameli welizwe and unanzeleli ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe umele abe ngamazwi abambanisa abantu abe ngamazwi ajabulisa abantu ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo ibandla leli namuhla lisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana balo ukuthi badinge ukungena ezikhundleni eziphezulu kundaba zombusazwe. Umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Linet Karenyi Kore, uthi basungule ikomiti ebizwa ngokuthi Smart Gender Drive Task Force ezagcwalisa linjongo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fube mbula.
Kweze mapandleni izakhamizi zeGwanda zithi sezisidla luklubhu ngokukhuphuka kwentengo ezitolo njalo zithi lanxa uhulumende efake umthetho wokuthi amabhizimusi kumele amukele idola leZimbabwe izitolo eziningi emakhaya zilokhu zithengisa ngemali yakwamanye amazwe kuphela. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi emhlubulweni ezantsi emaNdebeleni zithi impahla ezitolo kazisabambeki ngenxa yokukhwela kwentengo okuphehlwe ngumlayo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa we-Statutory Instrument 127 ngenyanga edlulileyo. Umthetho lo jeziswa somabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe njalo baphoxa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumente. Lanxa kunjalo iningi lezitolo emaphandleni kalikulandeli lo mthetho, kutsho isakhamuzi seGoli eGwanda South umnumzana Teboho Moyo.
Kunzima kakhulu ma usiya esitolo uqale ucabange unwenwaye ikhanda ngani ngoba phela ungananzelela iningi lihola yonalo imali yalapha. Pho-ke ezitolo babe befuna i-forex irandi ngapha kakhulu kusebenza irandi kusuke sokusithi ezinye lalaphana lazo zifuna imali yasemeliya. So-ke ngakho kuyinto enzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa kanjani. Imali efunakala ezitolo thina abanye kasiyenelisi kasiyitholi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi semawane eNtebe yena othi bawutshaya indiva umthetho kamnangagwa lo abezitolo bengagqize eqhakala.
Hayi, umthetho ufakiwe sivile siyawuzwa kodwa lo mthetho vele awusebenzi ngoba lapha imali le vele kabayamukele RTGS vele kabayifuna ezitolo zemakhaya ngapha then izinto zidura lokhana kokuthi khona vele awusozuthande. Hayi, izitolo akungeneki madoda, ezitolo kuyadura njalo kufuna irandi leyusa khonapho awusebenzi usihlalele ekhaya.
Ngasentalale Gwanda South lakho izakhamizi ihlengezela inyembezi ngodaba lunye. Nangumnumzana Brighton Nare.
So uze uyethenga ishukela so kumele uqale utshintshe kuRand, kwakunga utshintshe kuRand sokuthatha imali yakho yonke wabulayo.
Umsakazo weStudio 7 ungene ngezigaba ngezigaba ezansi emaNdebeleni usuka khona leGuyu wazatheleka emangweni okude eMatobo South lapho sithole khona izakhamizi lazo zikhala ngokuthi izitolo lokho zingalamukela idola leZimbabwe. Umnumzana Kodakwashe Zulu ngomunye walezi zakhamizi.
Bafuna i-US noma irandi, yikho isimanga esikhona ukuthi abantu kathesi ukuthi balitholele US bayitholele irandi sekunzima. Abasadla abanye, abanye balala ngendlala, kunzima.
Ezinye izakhamizi zithi sokudingeka ukuthi uhulumende avule imingcele ukuze abantu baphume bayezithengela ukudla emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho kuncobekwa khona. Naye ngumnumzana Ntando Dlela.
Into ezivele ezikhona ezitolo zivele sezilutshwane lo oselazo usekwazi ukuba usekhweza ngoba esazi ukuba wena mthengi uzothenga kuphela ngoba ungela indlela ongayenza. Kodwa nxa ibhodi ingavulwa abantu baqhubeke bekwanisa ukuthi bathenge ngaphandle kwelizwe, bathenge kubomesina, bathenge kubojobek, mhlawumbe into zingabuya zibuyele entengweni ekwanisa ukuthi yenelizwe ngabantu abaningi.
Osomabhizimusi esiqhuphe labo abangathandanga ukuphuma emoyeni bathi isizathu esimqoke senza bangamukela imali yakuleli yikuthi akulamagagasi endlela zesimanjemanje zokuthengiselana ezifana leswipe leyiko cash. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakobulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa. Uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi. Owesilisa ayimbophile njalo umangele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa.
Ngasuka ngathi ethawuni imota kwachayisa ikhombi yachaya imota encane, so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota le iqhathaniswa ngamapholisa. Ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isichayisile lana yamaphoyisa yafika yama khonapho. Ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka, amapholisa aphuma amxothanisa bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamchaya 250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick wavuka kwesikhathi lapho wawela lapho engangikhona. Ngasenise kumgwaqweni siya khona lapho ngafika ngathi kathi uchayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula angahle ngazonda ngathi hawo. Ngingathi ngikukhuza wena kwaphu lipolice ofanti uprotectele umuntu wena ngosumchaya futhi kathi kule mvumo ukuthi lichaye ngoba nalina umsebenzi wenu ngokubopha kathi ngokuchaya. Gazange besamphendeleni ipolice lamthatha lamfaka emotini. Ngamlanda ngambuza kathena khonokho kwenzayo ukubona ku-right yini. Wathi mina ngifuna ngikho khonokho ngathena umuntu lo omchayayo ngumntanami lawe ngiyakuzala wena olipolice eliyifiki lo layo omchayayo isigangi layo lutho ngumntanami. Manje kuma ngikukhuza singathi futhi sekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza. Ngamkhuza ngakhuluma la isibili ekazanga besaphendula sekuphendula sokusuka lapha ngase ngicela inamba zakho zomsebenzi kazanga nginike yiphi kusuka sami ngabhoda kulwane o-driver ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala yiphi ukuphenduka kwami seyalile. Ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zalisithi 379R sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapolisi sefuna ukuthi asuki nxa ngimi phambi kwemota kwapha ipolisa lana selifuna ukuthi lisuke imoto ukuthi linyathele. Ngaze ngabona ukuthi liyanyathela imoto ithe isisuka yachaywa sibili ngemuva ukuthi yachaywa yini lami kangikwazi ukuthi yachaywa ngani yafa sibili iscreen le iwindi screen yangemuva so imoto lana yasuka yahamba. So mina ngicwayisa uZulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapolisi eZimbabwe awasivikeli ngalutho awasikhangeli ngalutho unokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lona amapholisa abamise wangabi le mali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali. Kanti khona sokwasusa amapholisa ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate. Phela eZimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate kwenziwa i-fine raising ngemali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali. So umfana nowayechayela ukuthi na why engakhiphanga imali ngoba eZimbabwe into esiyikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho.
Ukwazenjani ukuthi usudinga ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini? Kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa?
ibone senithunyezelwa isithombe sami ifoto yami ukuthi na kuphume kuchronic kuFacebook eGoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapolisa mina khwapho vele ngangisiye emhlanganweni kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusho kusalwa ukuthisa izimoto mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimoto so sendlindele ukuthi bambophe ngiye zikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho nokho kuright ukuthi amapolisa asebenze ukuthaya abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi-toll gate senza i-toll gate thina saza ama-toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imigwaqo ezimbobha kulamgwaqo akula lutho imapolisa avuke siyakwenza imali yokuthi kuye phihulumende ukuthi khathesa abantu nabo imoto zonezo zikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapolisa kuyebe sokufuneka isikhathi kwakungu-12 o'clock
leyo bekuyingxoxolo wesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakobulawayo ngodaba lwamakhombi asidibane njalo uhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubahile kobulawayo
lo ngaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenza elizweni ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le internetani yokudlova bekuthathela abanye begqekezela abanye okwesibili sokungaba yi lockdown le ngoba uzafica ukuthi izigebenge eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijima ziye goli ziye kwenza leyo mcimbi zigcine zihleli khonapha kwele Zimbabwe ngoba iZimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjenge imbobhe phonguvuluka lapha lapha kodwa kade singananzela ukukhanya izigelekeqe zonke sezithwele imbobhe so ngokunjalo ke kukhanya sokulokuqeqa mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ngcele ngoba imbobhe yona uzafica ukuthi kayiswe yakho napha vele elizweni yabivela ngaphandle kwelizwe so sokulokuyekethisa khona kube sokuhlangana futhi la ukuthi izidlova lezo eziningi bezivele zingekho lapha bezisebenzela kwele South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe so ngenxa yakhona ukuthi abantu sebevalelwa amabhoda lapha lapha neziningi zakhona zikhona apha njalo zingenilela lezo zikhali ikho esezisebenzisa kwezokusitho okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatha umkhosi laphana abantu bayagijima bonke baye ukuthi cwi bazame ukuthi bancedise kubanjwe lezo zigelekeqe zihanjiswe emapholiseni okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ye ngabe sebenza lapha laphana kodwa ke kade singananzela nxa kwaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akaSmith lalana amapholisa kade khona kudala izwe isanduba lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni nesandukudlula ukusebenza kwakhona sokusehlukana labana abakuqala bebeubamba umthetho sibili kuqina kodwa kathesi mananzela amapholisa anganithwa asebenze lokwesaba ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu
njengenhlanganiso yezakhamizi kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba
sina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu izakhamiza sibamba neni ngoba lezi zigani ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngapi njalo ngabantu esihlala labo akula umuntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni abantu bonke labo ngabantu esihlala labo ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi geleke emzini yethu singafuyi izidlovu emzini yethu ngoba kusasa kuza sikhathaza igazi lomuntu liyakhuluma njalo nxa sokuthe wabanje ukuthi izigebenga lezi ngobani lati thina siyizakhamizi sebe sibafihla sethu nje singena emathi emacaleni umthetho ususibanda kanyisa lakho nokho ngoba kulicala ukuvikela isigangi usifihle wena usazi ukuthi isigangi phinde futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni la kwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigangi sezitheza sabala ledolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma nje
ubudlova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umculo wesidwaba lapho kobulawayo abantu bathathelwa nsuku zonke izinto eziqathekileyo amabhizimusi angenelwa nsuku zonke amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana so ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala xa sithi siyananzelela kuke kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni bakakhona abantu ababulawayo ephelandaba west babakhona abantu ababulawayo emagwegwendala wabakhona untombazane obuleweyo e-Ascot wabakhona ujaha odutshuliweyo egalajini letshabalala emalangeni adluleyo nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlulwe ngulo sike saba la indaba i-range mall lapho kungene khona izidlovu zadlulwe ngulo amantombazana bebophela umfuwa besitulweni khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwanga ubudlova lobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga asiwodwa lawa macala amaningi ayenzakalayo
lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
siyabonga Chris
zemidlalo umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu leDynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandigora kaseko uMandigora ubhubhele endlini yakhe eHarare namuhla ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongakacaci kuhle uMandigora nguye owathatha isicoco se-Soccer Star of the Year ngo-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse sixoxele ncwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe
umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ikuchiwa nguDavid Mandigora yena abaningi ababemazi ngokuthi nguYogi oke wadlalela iqembu leDynamos wabuya njalo waliqeqetsha ilahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abenelisa ukubana besuke kuma-juniors aweDynamos adlale azayefika ku-senior team ethe fike ku-senior team abuye njalo adlalele iqembu lesizwe eleZimbabwe abuye njalo aqeqetshe iqembu leDynamos kanye lokuqeqetsha iqembu lesizwe singathi ngumuntu oyenze icontribution enkulu kakhulu kumdlalo wezenguqu kweleZimbabwe siyananzelela ukubana ujoyine iqembu leDynamos njengokutsho kwami esukela kuma-juniors waze wangena ku-first team nguye ke owaqalayo ukukhethwa ukubana abe yi-Soccer Star of the Year ngo-1980 uzananzelela ukubana kube kungumnyaka lapho ilizwe lalo elathola uzibuse ukwanisile ke ukubana athole ama-titles angu-7 njengomdlali weDynamos kodwa ngemva kokubana iDynamos isithwele nzima ukubana ithole isicoco se-league title isihlale phose eminyaka elithumi ithwala nzima ukubana ithole leso sicoco nguye ke owenelisayo ukubana ngo-2007 athole lesi sicoco eqeqetsha iqembu leDynamos njalo useke wayenelisa ukubana afike kuma-semi-finals awe-CAF Champions League
ukhona yini umdlalo owodwa ozamkhumbula ngawo lapho ayenza khona izimanga mhlawumbe esangomdlali kumbe lapho esengumqeqeshi?
Imidlalo iminingi lapho ayenze kuhle kakhulu, ikakhulu njengomqeqeshi, ikakhulu wona lo umnyaka ka-2007 benza kakuhle ikakhulu uma bebuya bezodlala lapha kwela kobulawayo. Ube ngumcoach obeyandisa ukuthi esikhathini esiningi anqobe uma ebuya lapha ukuzodlala kobulawayo.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usevale isigaba seKaripa leseWurungwe ngenxa ye-COVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo. UMnangagwa uthi MDC Alliance iziphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe uDavid Mandigora kasekho. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.